L. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla zilijumi lambili kuNgwekwezi 2019 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje, iKhomishini ebona ngezomhlabathi eZimbabwe Land Commission ithi luyingxabangxoza udaba lomhlabathi eZimbabwe.
Into ekhona ukuthi i-audit le esikwenzile ikuveza into sonke besivele siyazi, into esesithathe the last 18 years sikhuluma ngayo.
Namhla lusuku olukhulu lwabomama olwe-Mother's Day.
Oh mama ikabatheli indlu oyatyala umntwana azali umntwana ele 9 months, umama mele akhuzile ngabantu bonke ukuthi umama nguye umnikazi wethu.
Lingakhuthwali uhlelo lwezamasiko.
Abafana abafuni ama-responsibilities amadakakathi bafuna amankazana.
Silohlelo njalo lwabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ikomishini ebona ngezomhlabathi eZimbabwe Land Commission ithi umhlabathi kawabangwa ngemfanelo endaweni eziningi elizweni leZimbabwe. Lokhu kuvezwe liphephandaba leSunday Mail elibika ukuthi ikomishini le isanda kwenza uphenyo olubizwa ngokuthi National Agricultural Land Audit, eveze njalo ukuthi kulabanye abathola umhlabathi abangawusebenzisanga ngemfanelo. Uphenyo lolu luveza njalo ukuthi kulabanye abanika umhlabathi abantu abakwazi ukulima okungekho emthethweni, labanye abathengisa umhlabathi abawunikwa nguhulumende. Uphenyo lolu lwenziwe ezabelweni ezigoqela iMashonaland West, Mashonaland Central, Mashonaland East, Matabeleland South, Matabeleland North lezinye izabelo. Umnumzana Parents Shiri, umphathintambo kahulumende obona ngezokulima, uthi uselubonile udaba lolu olwethulwe yikhomishini, ngakho uzayazisa uZulu ngokuza kwenziwa ngalokhu esikhathini esifitshane esilandelayo. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxele umnumzana Amandla Nkomo, ingcwethi kwezokulima, othi uhulumende wenze kahle ukuthi ahlolisise ukwabiwa komhlabathi kweZimbabwe.
Into ekhona ukuthi i-audit le esikwenzile ikuveza into sonke besivele siyazi, into esesithathe the last 18 years sikhuluma ngayo, ukuthi indlela okuhlelwe ngayo uhlelo lolo lwe Land Reform akusiyona indlela esingenza ngayo into zokulima eZimbabwe. So ngilethemba lokuthi ke at least ngoba sokubhalwe phansi, maybe ngabantu abathembakeleyo mbabathenjwayo, sokuza sinika ithuba sonke ukuthi sihlaleni phansi sithi hayi madoda, into lezi ilungisisa njani, ngoba singeke siqhubeke ngale ndlela.
Masikhangeleke kuyakhulunywa ukuthi lapha-ke abanye abantu abaningi babephonga ukunikwa nje umhlabathi, kube sekusiba labanye abagcina benika abanye abantu ukuthi lokho kuthiwa yi-leasing, bebona ukuthi kungazani ukuzima. Khonokhu ke kukhanya ngazani yikho kwenza ukuthi eZimbabwe izilimo zingaphumi ngemfanelo. Ungathi ningakhona ukuba bangoma?
Hayi, khona vele kuliqiniso Gibbs. Uyabona empilweni yonke into edinga ulwazi kufanele ube lomhloliswa ngithi. Nxa ufuna ukugijima 100 meters kuzayo kumele wenze ama-heats, ngemva kwama-heats sokuzadecide ukuthi uya ku-final kunjani. I-farming asonto ozalwa layo, yinto okufanele uyifunde njalo uveze ubungcithi bakho. So nxa uhulumende enika abantu umhlaba engazange wahlolisisa ukuthi bayenela kumbe balolwazi, kube vele ephambanisa, akusonto emangalisayo leyo. Yikhutho lokuthi abantu bebewuthola sibili umhlaba kodwa kube hlule, njengoba sisho thina isiNdebele lokuthi ziwela abangelambili. So ngezinye indlela engikuthiwa yokuthi akumangalisi, kodwa well sokwenzakele, sisile information epheleleyo, kasikulungise nini bakithi.
Pho kulungiswa njani baba Nkomo? Konoko ubona kuyalungiseka yini?
Akuyalungiseka kakhulu Gibbs ngoba akuqali ngathi ukuthi kwenzile landform. Landform yinto esiyenziwe umhlaba wonke jikelele. Even kwelakithi eZimbabwe kule ncwadi ebengiyifunda nje recent ibhuku sorry. Ibhuku leli belinjengisa ukuthi even wona amakhiwa ngesikhathi ePhilip Plaza okokuqala lapha eZimbabwe. They had to do means test. Ukuthi umuntu aveze ukuthi kathi wena vele ndodulani. Nxa ungela even ikhuba, nxa ungela even inkabi, ungelanda into ezifana nalezo, sizawunika njani iplazi lokuthi uyelima. 2000 kwansi ulima. So ke akuqali ngathi ama-systems kumbe indlela zikhona umhlaba wonke jikelele esingazikopa ukuthi sisebenzise ukuthi okay, nanku umhlaba okhona elizweni, usuitable for lay farming kumbe lay farming. Sokuzakhethwa ukuthi hayi nxa ufuna ukungena kulokhu yibo ubufakazi esibufunayo ukuthi uzokwenelisa ukusebenza. Nxa ngifuna inkomo fanele at least bathole ubulungu emzini wami angithi before benginike iplazi lenkomo. Yizindlela esingazisebenzisa lezo.
Umnumzana Mandla Nkomo yingcweti kwezokulima. Sixoxe laye ese-Amsterdam kwele Netherlands. Emhlabeni wonke jikelele namhla kunanzwa usuku lwabomama ole Mother's Day. KweZimbabwe kwenziwe imicimbi etshiyeneyo yokunanza imisebenzi emihle yabomama. Sixoxe lonkosikazi Stanley Batsa ohlala koBulawayo ukuze sizwe ukuthi bekusenzakalani namhlanje edolobheni leli.
Siyabonga kakhulu usuku lolu lokuthi at least omama labo sibakhona. Siyabonga nje ukuthi usuku lolu lubekwe ukuthi khona lathi siqakathekise phakathi komphakathi.
Ye, wena lamhla bakuqakathekise kanganani?
Ah, thina namhla actually ethethi yithe siyenze isibonelo. Sithe khona yonke iminyaka sihlala sinikwa ama-presents. So thathi thina namhla lathi sifuna ukuthi sinike kulaba abaswelayo. So sicele wonke umuntu ongumama ukuthi akhangele ku-pantry yakhe ukuthi kuyini angabuya lakho abuye ezonikela e-church. So thina namhla besinikela singomama besinganikwa lutho.
Omama babuye lani khonapho-ke unxa wasitshela ngamafutshane?
Babuye lezinto eziningi ezitholakala ekhithini from impuphu, o-cooking oil, isepa, anything nje. Abanye babuye lezigqoko, anything umuntu ade kukwanisa ukuthi khona abuye lakho ezonikela. Abanye babuye le mali.
Yes, ngathi bekunikwa obani khonokho?
Ithethi izahlala phansi ibisikhangela-ke abantu abadala abasesontweni abaswelayo.
Khuluma-ke ngosuku lwe-Mother's Day nje ngamafishane uqede khonapho mama.
Hayi, siyabonga kakhulu whoever thought of ilanga leli ukuthi lathi sibe recognized njengabomama. Siyaluthakazelela kakhulu. Ngiyakhuthaza bonke omama ukuthi gcina nini, sigcine imizi, sigcine abantwana, siyakhe isizwe.
Kazisitheni batha uhlala koBulawayo. Sixoxe laye ekhona ngaleke koBulawayo. Sixoxe njalo lo mama ofisa ukuthi sithi ngueyedwa.
Oh mama yika batheli indlu anjo. Oyatyala umntwana azala umntwana ele 9 months yikuthi umama mele akhuzile ngabantu bonke ukuthi umama uyo umnikazi. Yikho mine engikwaziyo.
Singathi umama uqakathekile kakhulu sibili.
Hawu umama uqakathekile kakhulu.
Singathi wena lamhlanje-ke abantwana bakwenzeleni khona ngapho nge-Mother's Day?
Mina ngithingela amayusa.
So singathi uthabile kakhulu?
Ngithabile sibi ukuthi ukuthi bangesiyo. Senzele sengomile.
Ehe, so ujona usenzani mama?
Namhla njona sesise. Ngibo uNkulunkulu ukuthi abantwana bangesiyo.
Njengoba umama sibili labantwana ungathi nxa sukhangele sibili bakuphethe kuhle sibili.
Yabamphethe nje bangikhumbula ukuthi kulo mama use wafaka imessage yokuthi leli lilanga labomama.
Umama u-Edewa isizalwane seZimbabwe ubexoxa ngosuku lwabomama ole Mother's Day. Wele South Africa okulabantu abadabuka kwele Zimbabwe abazibiza ngokuthi yizim imbokodo namhla bethekelele umuzi wabantu abasebekhulile owe-Nazareth House elokujini leYeovil eJohannesburg. UBenedict Nhlapho usephuthulela lolu daba.
Mama, Laba ke ngomama abazibiza imbokodo zeZimbabwe ngesikhathi bethokozisa okhulu lezalukwazi eNazareth House. Umgcinihlalo wenhlanganiso yezimimbokodo unkosazana Victress Mathuthu wathi bacabange ukuthi ngalelanga labo mama bazincitshe bona intokozo bayiphe asebekhulile abayidinga kakhulu.
Sicaca ukuthi senze ukutshintshileyo ke sivakatshele umama lapha eNazareth House ukuzocelebrate labo usuku lweMother's Day. Ukuthi nje wabelapha nje bekwazi ukuthi sikhona singabantwana phandle siyabaqhakathisa njengabomama njalo baqhakathekile bazohlaba eqhakathile njengabomama sithi ke sike sibajabulise omama sike sipende nje isikhathi inyana lapha.
Iningi labagcinwe kulendawo ngase bekhulile abangasenelisi ukuzigezela kanti abanye badinga usizo nxa besiya esambuzini. Iningi labo alenelisi ukukhuluma okuzwakalayo kwazise le ndlebe abasezwa kahle. Isikhulumeli senhlanganiso yezimimbokodo unkosikazi Corence Mkosincube uthi loba nje asebekhulile laba bethola phose konke abakufunayo empilweni abakuswela kakhulu yikwethekelelwa lokutshengiswa uthando.
Abanye sebekhala bafisa ukuthi ngabe sihlala nje nabo usuku lonke kodwa ngenxa yomsebenzi wethu asikwazi kuba nabo usuku lonke, kumele siye vakashela abanye omama kwezinye indawo. Ngokunjalo sizobashiya kodwa bayakhala kumanje, abanye balokhu bayasilandela nje njengoba sithe nje sibakhumbuze ukuthi hayi basase ngomama bethu noma singahlali nabo emakhaya la bakhona sisabakhumbula.
Ngaphandle kokuqhunza ingxoxo lohleko lasebekhulile laba, omama beZimbabwe laba bebebaculela imiculo yomdabu begida kuluthule. Ugogo uPamela uleminyaka engamachuma isikhombisa lantathu 73 uthe bekungokuqala ukuthi ngelanga labomama bathole intokozo enjengale.
Yes, yes, very much. Wonderful. Wonderful. Yebo. Yebo, kuhle okumangalisayo lokho. Ikakhulu ngosuku lwabomama. Lelo liqiniso. Ngibuthakathaka. Angila muntu ongethekelelayo.
I got nobody to visit me.
Omama beZimbabwe laba bathi okunye okuqakathekileyo ngokwethekelela kwabo lokhu yikuthi izizalwane zakwele South Africa zikwazi ukuthi akusibo bonke abeZimbabwe abafika la badale amacala, kodwa kusasekhona abalobuntu abangancedisana le South Africa ekuthuthukiseni umphakathi. Asebekhulile laba bakhombise usizo olukhulu ngesikhathi sokwehlukana. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedictine Hlapho.
Sawa. Yes, yes, ingena kolunye udaba. Inhlanganiso yamazwe wonke omhlaba jikelele, United Nations, ikhangelelwe ukuthi izahambisa isithunywa sayo kwele Zimbabwe uyahlolisisa ukubulawa kwabantu ngamasoja ngesikhathi abantu betshengisela emigoqweni lonyaka bekhonona ngesimo esibi somnotho elizweni. Unkosikazi Michelle Bachelet ukhangelelwe ukuthi uzakwethekelela ilizwe leZimbabwe ekupheleni kwayonale inyanga. Unkosikazi Virginia Mabhiza usibalukhulu ohlangothi lukarhulumende olubona ngezemithetho uthi uhulumende nguye ocele ukuthi unkosikazi Bachelet ethekelele kweleZimbabwe. Lokhu kubikwe liphephandaba leSunday Mail kwabulawa abantu bambalwa ababetshengisela emgwaqweni lonyaka.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 13860, laku 15460 kHz kuShortwave.
Benana masiva
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babelo bola
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Sixoxa ngodaba olusegudwini, udaba lokuthi ke kulo mama obophisa enye indoda owaya la emacansini okuqala. Umama wasethenjiswa ke ukuthi uzalotsholwa, kodwa ke indoda leyo khanya yadla bye bye wacha phansi sibini. So ke nginenhlanhla ngoba ngilo nkosazana Caroline Moyo, njalo lo baba uEd Spanda usejabalala. Umamoyo ukhona ngale ke eJohannesburg. Mamoyo ungawunjani?
Ngiyaphila njani?
Hayi siphile kakhulu baba Sibanda, siyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga.
Yes, kaze ngawe mama. Udaba lolu ulubona njani?
Kusuke kube buhlungu yabona. Ngoba umdlali sele isikhathi sakhe uyanthola. Usesuka sebaleka, usebalekelani ke.
Singazikhona apho.
Ngayena ngayena uyakutsho ukuthi into ayibalekelayo yini.
Hayi lokho akucacanga sibili sikubeke njalo ukuthi akucacanga ukuthi kube njani. So mana ke siphise ubaba Sibanda. Baba Sibanda nantu daba la.
Ubaba lo hayi waphambanisa kakhulu. Ngoba kade ungamelanga enze njalo abaleke. Mina ngokubona kwami mbono ngani umama uRaitu ukuthi amlokuzi ukuthi wamphambana.
Yeah. So kodwa nxa sesikhangela ke mamoyo. Kujayelekile ukuthi likwenze khona kulisakhula ligcine lijiyana. Lo muntu engaze kuthembise phela ukuthi uyakuthatha acine nje ethelele kukhanya ngazana kusamanga kanjalo. Akuvamanga yini khona?
Khona kuvamile. Kuvamile kakhulu sibili. Kodwa ke kubuhlungu. Okunye ke uthola ukuthi khona usuchiywa labantwana, usale wena usudubeka wedwa. Njalo futhi okwenzakalayo ukuthi khona umuntu nxa yena esuke bale kanti esiyaphambili. Akubonakali ukuthi uqephuke ngapi. Usuke ekwanile phelele. Wena ngosusuku iziqephu-qephu ngapha.
Uyakuzwe sibili abanye bekhonona ngakho yini?
Vele kubuhlungu kakhulu, vele beyakhononisa ngitsho mbala lami nginje. Uthola ukuthi bake kwangehlela kodwa angisayi ngisaba le nto engiyenzayo ngoba uyakwazi ukuthi sometimes ezinye izinto kuyabe kuyikwesaba ukuthi ukhulume or kanjani uyabona.
Baba Sibanda, uyamuzwa umamoyo lapho uthi laye. Kungani kwakho amehlela
kwakho? Uyawuzwa. Uyazi into ehluphayo ukuthi umuntu uyathaka nalo muntu amlokuze kuhle ukuthi hayi ngiyakuthanda ngiyakuthanda. Nxa usumlokuzile usubaleka. Lapho-ke uyazi ngoba nami nguthatha ngubeka city right nami ndabodadewethu la. So nxa la usisi angenzelwa njalo nami kuyazwisa ubuhlungu. Nami nginje ngingubaba kodwa hayi angikufuni okunjani. Lo ubaba sibili hayi waphambanisa. Waphambanisa sibili.
Ye mbuyele kuwe mamoyo sibili. Wena-ke kwathi sokukwehlele okuphose kube njengalokho wakubamba njani? Le nhliziyo yakho wayithoba njani?
Eshi uyakwazi ukuthi sometimes ake ngithi mina uyakuthola ndi. Uyabe uzitshelile ukuthi hayi sibili nanku-ke umshado ngutholile sengisemshadweni. Umuntu sesuke ke baleke ukuthi usulo mtwana uzakuthini uzamthini umntwana uzabulala umntwana ubususithi kangihambe ngiyinkazana sengiyabonakala phambili akusayenzi vele ukuba nguwe kwakho sekumoshekile anti usuzitshela nje kuphela ukuthi njoma mphila nje akulandaba konkana nje kuphela kodwa i-stress nje empilweni nayisona singeke sipheli yabo ubuhlungu bempilo vela ngeke empilweni enhlizweni khona vela soze buphele.
Baba Sibanda.
Ya, liqinise umama uqinisile sibili. Ngoba khonokho angikuthakazeleli. Sibili, hayi lokho hayi. Ungangcono uzame la nxa ungasebenzi zama ugcina umntwana wakho. Uwonile ungabaleki. Hayi lokho kubaleka bakithi. Hayi angikwazi ukuthi.
Nxa ukuthi kumbe engamtshela umntwana ke nxa ebhonga ukuthi nje wathi nasembona ukuthi ngcono ngingena indlela lapha. Nxa kuyabe khona kusolayo umuntu kodwa engasakhulumi phela. Akujayelanga ukuthi kube njalo Sibanda.
Hayi ukuthi nje abafana abafuni ama-responsibilities amajaka akathesi. Bafuna amankazana. So ndingabona khonapho after enxa number of years umbone esephenduka. Esesithi hayi sengifuna ukubona umntwana.
Angaphenduka.
Vele kutho ukuthi abafana bakathesi ukuthi uyabuya futhi enxeni after a number of years. Anike excuse ukuthi hayi ngangiseGoli kumbe ngangingaphi. Angadubeka sibili ngalathi namba anika ama-stories but osisi labo kumele akwazi ukuthi no umuntu lo nxa esebuya futhi uzaphinda futhi ibisempini.
Hayi ke ngithathele leli thuba ukuthi ngibonge unkosazana Caroline Moyo ukhona ngale-ke eJohannesburg. Ngithathe njalo leli thuba ngibonge ubaba u-Eddie Sibanda usejabalala kobulawayo.
Siyo wagcina amasiko kahela amanyama bayawagcina amasikowamanje-ke
soke isikhathi sabajasi lo Mike Hobe.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngumayikobe namhla kuhlelo sixoxa lani sulukandaba malana losuku lwe Mother's Day. Umama namhla lusuku lwenu, happy happy Mother's Day. Kodwa singakahambi kude, hothi siqale ngengoma ka Kelvin uthi mina ngifuna ubonga umama.
Ngiqinqeleke into zakho zokuhamba ebusuku bakithi mntanami. Mina ngiyake ngasahlalisekanga njengomzali wakho. Bayachaya abantu lapha ni 510. Ucela ukuphangisa ukubuya ungabe emiyama.
Mina funa ubonga umama, bonga umama, bonga umama. Mina funa ubonga, bonga umama. Uthi dadi dadi ma, dadi 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 ma, dadi 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 ma. Thank you, ma. Me now for no bongo mom, bongo mom, bongo mom. Me now for no bong, bongo mom.
Silukandaba asambe nsiye ukuthi ngubani umlaleli wethu wokuqala namhla ehlelweni njalo ukuthi uthini ngosuku lwe Mother's Day.
Ewe umsakazi siyabonga umsakazi wami. Usuku lolu lusuku oluhle kakhulu olubalulekile uqakathekile ngoba uyazi yonke into ukuze sibe khona emhlabeni ngumama phela. So kumele siwahloniphe kakhulu amalungelo wabo, sibaphathe kahle, sibahloniphe ngoba yibona abasilethelayo emhlabeni. Kungaphandle kwabo kube isizwe sikho siningi kanje. So lusuku lubaluleke kakhulu, bona sihloniphe wonke amakhosikazi esinawo nje, namakhosikazi esiwashadile, namomama abasizelile, nabogogo. Lusuku luhle kakhulu olubalulekile emhlabeni wonke nje jikelele ukuthi usuku lwe-Mother's Day lusuku oluqakatheke kakhulu ngoba yibona abasilethe sabakhonabo emhlabeni umama.
Nanga umlaleli uyasho ukuthi usuku lolu lusuku olukakathekile kakhulu. Asiqhubekele phambili lohlelo sizwe ukuthi umlaleli wethu owesibili uthini.
Sanibonani, ngikhuluma noMofat Ncube wemkhologwe esigabeni sePlumtree endaweni yaseMkhologwe. Mina ngithanda ukudlulisa ukubonga kubazali bami, ikakhulu ngidlulisa ukubonga kumama wami uJoyce Dube ozalwa kodzeya esigabeni seSt Anna. Ngidlulisa ukumbonga umama wami ongondla ngaze ngakhula ngaba indoda. Ngidlulisa ukumbonga kakhulu ukuthi mangabe kufika usuku lwakhona lingibongele kuye. Ngiyathemba uzobe lalele kuStudio 7. UMofati uyambongela kakhulu indima ayidlalileyo ekukhuleni kwami ngize ngibe indoda. Ngiyambonga kakhulu mama wami uJoyce Dube. Ngidlulisa ukumbonga kakhulu njengomzali wami, ngiyabonga kakhulu. Bese ngibonga lenkosikazi yami uMampala esendaweni yaseMkhologwe. Ngiyabonga kakhulu abasakazi beStudio 7.
Madube, ngilethemba lokuthi uyamuzwa umfana wakho uMofat. Uyasho uyathi thank you ma, uthi ngiyakubonga Madube. Zulukantaba sesiyafika emaphethelweni ohlelo, kodwa ngeke ngigqibe uhlelo lapho sithakazelela umama bethu ngingakabonga uma wami. Dokas Hazel Hove Madube, ngifisa ukuthatha leli thuba ukuthi ngikubonge ma. Wangahambe sesikolweni, wangifundisa okuningi ngempela ukuthi kusho ukuthini ukuba yindoda. Madubes, kuwe ngithi happy, happy, happy Mother's Day, ngiyakuthanda ngempela. Ngifisa ukuthatha leli thuba njalo ukuthi ngithi wonke umuntu walahlekelwa ngumama langalezo. Sikhuluma so ngikhala ndawonye ngomngane wami walahlekelwa ngumama ngeviki edluleyo. Chomeyaka, sikhala ndawonye, ngiyakuthandazela. Njalo wonke umuntu walahlekelwa ngumama, ngiyalithandazela. Isikhathi yiso esingasavumi. Thwakaza omuhle, silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa nami ngikhona ku-Twitter, njalo ku-Instagram, @BigMike3, BigMike3, yona username yami. Lingakhohlwa phela ukuthi sidibana njalo ngolesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelene nabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9 PM. Isikhathi du kwanele kwanamhla. Olevalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hove. Abomama ngithi happy happy Mother's Day, mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Bye bye.
Sawanga khulike Mike Hove, lami ngithathele lithuba ukuthi mbongeke umama wami unkosikazi Jane Dube khona ngaleke eGwanda. Ngithi happy Mother's Day khona ngapha mama laba mama bonke emhlabeni wonke jikelele. Kwamanje ke sike sizwe ukuthi uNtukamelinkomo usethuleleni lamhlanje kwezokholo.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi useni Spanda. Usiphatheleni lamhlanje?
Ngibala kumakhubo 90 ngisuka kuvesi ka 1 ngiyegcina kuvesi ka 4. Nkosi wena uyisiphephelo sethu ezizukulwaneni zonke. Zingaveli intaba ungawenzi umhlaba lelizwe. Kusukela endulo kuze kube nini lanini, wena unguNkulunkulu. Uyambuyisela umuntu othulini uthi buyelani bantwana babantu, ngoba iminyaka eyinkulungwane emehlweni akho injengezolo selidlulile la njengomzuzu ebusuku. Siyananzelela ukuthi uNkulunkulu nxa ekhangela isikhathi kasikhangeli ngendlela thina esisikhangela ngaso, ngenxa yokuthi yena kaphili phakathi kwesikhathi kodwa uphila phakathi kwenaphakathi. Siyazi njalo ukuba lapha uyachasisa umlobi waleli hubo 90 okuthiwa abaningi bacabangela ukuthi nguMose, uthi yena nxa sikhangela uNkulunkulu ngokwakhe wayevele yena ekhona umhlaba ungabi khona. Ngakho uNkulunkulu kalasiqalo njalo kalasiphetho, ikanti umuntu nxa esaphila lapha emhlabeni ulaso isiqalo njalo lesiphetho nxa elapha emhlabeni. Manje uNkulunkulu uyabe zama ukuthi thina abantu sicabange ngendlela la yacabanga ngayo. Anto siyanazile ukuthi lapha lo olobe ihubo leli uyachasisa ukuthi uNkulunkulu vele khona ekuqaliseni ube isiphephelo sethu, kutsho ukuthi siphila ngaphansi kwakhe, siphila ngaye. Kusukela ezukulwaneni zakudala umuntu vele yena ukuze aphile uphila ngoNkulunkulu. Manje njengoba thina savela kuye uNkulunkulu njalo siphila ngaye uNkulunkulu, lapho esilahleka khona ukuthi thina nxa sesilapha emhlabeni sikhangela izinto ngamehlo ethu alapha emhlabeni. Ikubona abantu abaningi into esuka iqhakatheke kithi yinotho, okusuka kuqhakatheke kithi ngathi kumbe imfundo yethu ukuthi asifunde kakhulu ukwedlula wonke umuntu, kodwa imfundo yethu ingeyalapha emhlabeni. Kulungile sibili ukufunda kuqhakathekile, kodwa akumelanga kube isisiqoko eqela. Kwezinye isikhathi abanye bayaqhakathekisa imisebenzi yabo, abanye bayaqhakathekisa ukubunjwa kwabo, kanti uNkulunkulu ufuna siqhakathekise ukuthi into yokuqala ukuthi engqondweni zethu zonke kumele sibe kwazi ukuthi sikhonapha emhlabeni ukuphila kwemzuzu nje emlutshwana. Yikho lapha ilizwi lakhe lithi lona kuye uNkulunkulu nxa ekhangele inkulungwane abantu abaziphilayo ngabantu abafuna ukuziphila, kuye nje kufanana njengokuphazima kweso. uNkulunkulu iminyaka le eminingi thina siyabe siyibona ngani iminingi, kuye uNkulunkulu ayisolutho emehlweni akhe, kunjengezolo selidlulile. Manje thina singakhangela ukuphila lapha emhlabeni ngaleyo ndlela, kutsho ukuthi sizaqalisa ukuqakathekisa izinto eziqakathekileyo okumele sizenze. Abaningi baqakathekisa into ongeke wayithwala wahamba layo kuleyo mpilo entsha ozayiphila kuze kube naphakade. Singalanzelela ukuthi uJesu esaphila lapha emhlabeni ziningi izinto ayengazenza. Siyakwazi ukuthi lonilizwe kaNkulunkulu wayelazi kakhulu, wayengaba ngumbalisi esinagogo, wayengaba ngumbazi, kodwa siyakwazi ukuthi yena wakhetha ukuthi enze into eyodwa eyiyo eqakathekileyo ayeyilandi lapha emhlabeni. Wayenza waze wayiphutsha leyo nto. Ayikho simbona esesesiphambaneni ethi sekuphelile, kutsho ukuthi wayeseqedile yonke into okwakumele ayenze. Manje angazi wena namhlanje mlaleli ukuthi kuyini okungodwa okumele ukwenze lapha emhlabeni uNkulunkulu akubizela khona. Kuyini into eyodwa eqakatheke ukwedlula yonke into okwazi ukuthi le yinto engayidalelwa uNkulunkulu ukuthi ngiyenze?
Akuyiphethe mfundisi.
Ngifuna ukuthandazela abalaleli bami namhlanje. Baba, ngegama likaJesu, philisa abagulayo namhlanje ngegama likaJesu. Baqinise imizimba, ubaphakamise.
Yes, siyabonga kakhulu ke Ntungameli Nkomo. Singakehlukani wothi siboneke besigokhela namhlanje. Ikomishini ebona ngezomhlabathi ithi ulubingqaba nqoza udaba lomhlabathi kweZimbabwe. Sigqiba lapha ke uhlelo lwethu, kodwa singakahambi ngithi kini happy Mother's Day.
Ulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.